uMongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo ofike eZimbabwe namhlanje emini usele iminyaka engamashumi amathathu lasishiyagalolunye ebusa e-Equatorial Guinea. Omunye wabangajabuleli uhambo lukaMbasogo uNkosazana Rebecca Dube uthi abakhokheli ababusa ngoncindezelo njengoMbasogo ngasobantu iZimbabwe ekhangelelene ukudlilana labo.
Ngibona ngani kuyinto enhle eceleni lokuthi ilizwe lethu liyakha ubudlelwano lamanye amazwe, kukanti-ke ngelinye icele kufuze siqaphele ngoba umongameli we-Equatorial Guinea usele 39 years ebusa. Asobantu mhlawumbe esingabe sifuna ukudlelana labo ngoba kahloniphi idemokhrasi.
Ecizelela kulokho ohlaziya ngezombusazwe lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sikhosana Sibanda uthi lesi asosikhathi esihle sokwethekelelwa ngumkhokheli onje kulungiselelwa ukhetho.
Wakhathesi ilizwe lethu likhangelelwe ukuthi liye kuma-elections and you find ukuthi khona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke kuthembe ukuthi khona ngabantu abazokwakha ubudlelwano, mhlawumbe who knows ukuthi mhlawumbe bazonika ama-tips okuthi kurigwa njani i-election. Kube maybe ngelinye icele like in your dispensation, of course bathi iZimbabwe is open for business and bafuna ukuthi baxhumane lamanye amazwe esilawo nje emhlabeni. But hey, Mbasogo bayasolisa, aso bantu esingathemba njalo ukuthi ngabantu abangafuna ukuthi bedlelane lathi ngokuqondileyo.
Ngakwelinye icele osakhulayo uMalvin Ncube uthi ukuza kwabakhokheli bamanye amazwe eZimbabwe kuyisibonelo esihle ngoba belakho ukuletha ibhizimusi edingakalayo ukulungisa umnotho welizwe uce phansi ngamadolo.
Abaningi aba-influential currently bavisithele iZimbabwe, mbona ngathi yi-good sign esayidini lethu thina ama-Zimbabweans, because mbona ngathi abantu abaningi they are coming babona kule opportunity yaku invest in Zimbabwe.
UMnumzana Nguema ukhangelele ukuhlangana lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe kusasa kuhambo lwakhe lolu. UMugabe lo Nguema babe nobungane obuqinileyo okwesikhathi eside kusukela ngesikhathi uMugabe avimba ngaso indizamtshina yakwele Bhrithani eyayilubhekise kwele Equatorial Guinea ijonge ukuyahlasela lelo lizwe. Umbuso kaNguema kawehlukananga lombuso kaMugabe, kodwa balombuso wentando kayiphikiswa. Okwamanje ezikazi ze-Afrika sokusele yena umsebenzi owe-Uganda, owe-Cameroon labanye abalihlekana abanguntando kayiphikiswa asebe lesikhathi eside besembusweni. Mina isithu sebenzisa eHarare, uGibson Bebe.